ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 lwezi 2019 ngufrakstedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengi-member of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ephasisa umthetho o-Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela liqedwe ubugebengu. Ukubona kwami kube yindlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcinisihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday liviki leqembu le-Insizwa Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukuphasiswa kwawo edale lephalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act IPOSA wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye ingcwethi kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owe-IPOSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalele ephalamenti njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalele ephalamenti ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba lamalunga edalele ephalamenti ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiphosa.
Mina ngibona ngazani umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengi-member of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma labantu ku-constituency yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhathwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitikini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitikini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge MDC lina lalikhona kukomiti ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalele ephalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa ukuthi babengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikomiti kayisiyo epasisa umthetho. Ikomiti kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi uMP wakho wavota esithini mina angisuye uMP owavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe.
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalela eParliamente njalo elilunga le MDC limuze ixoxa lapho icingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezana PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kweposta kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesola yonke imithetho emibi.
Akula lizwe lingalamthetho yalo. Elizwe lemthetho emelivikele. Esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties lana nana nana. Kumele ihulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo le iyalifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Ha iphosa yayimbi kakhulu ntungameli. Yakula nto yayimbi njengephosa. Iphosa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho le lephosa ngoba kususwa yona iphosa sokufakwa imithetho efanele abantu. Yani iphosa ingafanelanga abantu leyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iphosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazo kumbe lani konke okunye ukutsenjela akula ngokunjalo vele izindodo umthetho uyamile ubani njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho yethize akusoze kutholakale khonoko.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli Nkomo la ekobulawayo. Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezanuPF ayale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgciniselelo wali committee. Umnumzana Thandayi BT olilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyechazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa le inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela eParliamente. Kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezanuPF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBithi njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezanuPF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezanuPF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo ethweswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla.
Benzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli utendayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ibugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awePhalamende bakhetha ukucatha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje.
abezanuPF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho lakwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusitshoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente.
Yebo, kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusitsho ukuthi ivoti lika-28 kalisasenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho kwenzakale ku parliamentary committee, i accounts committee, i public accounts committee, kuse ngachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition, kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF, kuceni parliament ingasasebenzi lutho kuze kwethu ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe bawazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuthika ngabantu balwe nenkohlakalo kwachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imikhono omukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubona kusenzeka ku public accounts committee.
Emthethweni Ncube, i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela ephalamende?
Okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers, ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende nawabe executive lawa ama-court. Inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende i-committee kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.
Umnumzana Ifilela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe le ntungameli Nkomo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe, njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla, kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhu wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni, kodwa abantu beZimbabwe bathi waludeza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalisa amagapha avuzayo, nako phela abasanelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impupho, amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sisingamadola alitshumi lanhlanu, kuthi impuphu yayingamadola amane isingamashumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kamuse Harare uthi xa uqathaniswa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulomehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi zasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona izinto zazivele ezinzima. Sasisizwa abazali bethu besithi hey, akula mali, akula kudla, kulani, wakuvele kunzima. Kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono. So normally thina once sikukompare sithi hawu uMgabe wayengcono, but sele sikhangela that period e-inclusive government yikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende, abasithi ngama-civil servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende, nxa kungaba le inflation uhulumende bebezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke eme-one ndawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume lakosomabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khayela kathesi ama-prices akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85, kathesi iyi-$60 i-2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3, kathesi iyi-$40 i-5 kg. amaphayizi akhwele kakhulu and then he's just a quiet leader. Uthule akakhomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo wengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangela yibo bobabili umgabo loMnangagwa, ngakho-ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa ngenembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Unomzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu kwakhathesi, kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemzamo efakwa ngoba uMnangagwa kwakhathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga Sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu, kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona khathesi sesebuhlungwini, but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina, wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isisindo ngesiqubelo esabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Kulacho kulamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithi nje ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele eza kwamanye amazwe namafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wena kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikoloni salelo lizwe iNairobi, ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni yama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngakho. Singalisana njani lobu bugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
UMnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu
sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhayele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kaBulawayo senzani ekusizeni ukuthi ihlelo zokuqhubela phambili uBulawayo ziqhubekele phambili, ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sishona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele ephalamende engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqakathekileyo singase sikhulume imfihlo yabantu abasha yikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama-numbers, the plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasekhulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashokeze i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula beselabuso. Asizweni uEzra Chisanda exoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Impilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcus Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlala kiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Iziginqi zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgressi Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uSkosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungule ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini? Luhlelo Woza, Woza Friday's Lane Sees Express Band.
Thank you.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo jazz marabini omarcos banda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule meseji emqoka
uqakathekile uzinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
Njomo Sithembayo isikhathi sedlule kumangoye waphosta ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu yethu cela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eflabhuzi lizathola idiski leli kosgida investment inamba zethu 0775 703 757.
Siyabonga. Ziyagijima ingoma zakhona umdumo wechebelika baba asokuchaya itsabatsaba lokhu bengikwenza ngilosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhonjise labo buhlelo woza What's up, Friday? Bela Sonto, mnandikili longe, igamala mingu, Ezra Jesus Band.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yeMandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBhosa uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ngokuba ukhangelele ukuba lumdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. Then we finish as number 8.
Ungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo ngoba mina iqiniso yokuba ngaqhashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wana lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisibaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalweni namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leTel 1 lizemukela eleTriangle United ngase-Ascot. Iqembu leChicken Indies lizadibana lele Wange ngaseLuveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Johannes Stars naseNational Sports Stadium kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leChapungu ngasePawpaw yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseVenkere, iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos ngaseRuvaro, iqembu leYada lizangqinana leCapes United ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu lezePC Kariba lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Asikethi sesidliwa ngumango yeseselivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.